Izidakamizwa lezi zisetshenziswa kakhulu ngabatsha abangasebenziyo, abafundayo nabangafundiyo. Besithi kubenza abahlale bejabulile beqhuba izifundo bengenamicabango eminingi. Omunye wabasakhulayo laba nguRafael Mtizwa owenza izifundo zika Form 4 kwesinye isikolo esizimeleyo koBulawayo.
Ukuze ngibheme i-peer pressure lami ngithole ebanganini. Kuze abangani bami bonke babhema, so mina mangingabhemanga. So ngiyabe sengizibona ngiyisithutha and labo sebengithatha njengesithutha. So lami besengithatheka ukuthi lami ngibe hhayi. Kodwa iqiniso yokuthi okusalayo kugcina sokungenza lami into yakhona ayisayekeleki. Sihlala vele kuhle, kuhlala kusithi lokho ngibhema, ngibhema, ngibhema. Noma ngingela mali sokwenza ukuthi ngigcine ntshontshe endlini noma umganu noma yini. Siyathengisa ukuthi ngithole ukubhema khonoko nje labangani.
Ubutho Moyo ule minyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa. Wenza form 3 kwesinye isikolo sikahulumende koBulawayo. Yena uthi kumenza akhohlwe inhlupho abhekane lazo empilweni.
Yeah, nathi uyathi usunathile baba nje. Ukwesona esisikhathi usakunathile kusakudayile. Induku zabe zingekho serious. Ekuseni mawuphaphama lapha ibhabhala zilikubulala. Uqala phansi.
UDavid Ncube ule minyaka engamathumi amabili uthi yena ungatholi umsebenzi yikho kwamenza wagcina ezidakwela nje.
Mne ngunathama sometimes nje explore. Kutha lokho bathi ngothombonyo lokho ngesitalweni lokho. Kuyalimaza umzimba lokho baba. Kale siyabona ukuthi ma usegasi la kuyabulala ingqondo. Uthi uyabona umngane wakho la isithi. Athi asila minithi. Uthi ngizokuthiwa wiso ukuthi wangibona. Day. Awusakwanisa ukudinga imali enele ukuthi wena uziphilise. Kwanza ukuthi udinga imali incane ngange $3 or $5 uma ungayithola usayenelisa ukuthi ucabanga ukuthi kodwa imali ingabe ngayibhenka ithe neviday.
Omunye ongulova nguMalvin Munkulu yole minyaka engamathumi amabili lambili 22 yokuzalwa.
Lapha nginathi ingoma lapha nizama ukukhipha ama-stress ukuthi umsebenzi angisebenzi. So ukuthi ngikhipha ama-stress kumele nginade khona lokhu. Nginganathanga ngizusengiphise, ngiyabona sengidakiwe ngingasacabanga okuningi. Ntshonende khona pheka ngenivele ngingahambi ngisiya somunye.
Pho ziphekwa njani izidakamizwa lezi eziyingozi kangaka? Umnumzana Mike Dube ngumbalisi kwesinye samakoleji azimele kodwa koBulawayo uchaza ngokulungisiswa kwezidakamizwa lezi.
Bakwamaklobhu lokho ama-NSAver lokho wabilisi khaba kuthatha ngangabona omnye kuphetha yokuqumeka anti kuyabe kanje so kuyingwekho abona omnye ekuphosele kulilitshe so phakathi. Olitshe lokuyana engakuphosela nje sethatha ilayitha ilayitha la seyilayitha laphana ma ilayitha lapha ingatshisi ilitshe liyaliphaka lapha sokusiba lesimoku lesiya sokusitha ubone sehotshe intutho nala umuntu angibona vele ngamtholi ngamtshayisa ndawo zange ukuthi ngincibe kungutshoma kuzozama ukuthi ixoxe angelizwane.
Izibhedlela zakoBulawayo ziyandelwa yintsha ebiswa isigula imikhuhlane yengqondo. UProfessor Solwayo Ngwenya ngumphathi wesibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa intsha ngezidakamizwa lezi.
Indaba le abantwana abasebenzisa ama-drugs ukuthi badawe abesikolo ayimbi kakhulu. Siyaxwayisa abantwana ukuthi bengathathi lokhu ngoba kuyaphambanisa impilo zabo. Lesikolo kuyabaphambanisa njalo kuyayenza ukuthi phambilini bantwana laba behlanye kumbe bagcine besenza into yokuthi bazibulale. Into embi kakhulu. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantwana baqinise ukubala amabhuku beyekelane le ndaba yokuthatha ama-drugs.
Abaphethe ezempilakahle bathi bebejayele uzama ukuvimba ukubhenywa kwembanje kodwa kuyethusa kakhulu abakubona okhona manje ngoba abatha sebesenza izidakamizwa ezivame emazweni athuthukileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwanya kanye wethule umbiko othi usebembe iqula leziphathamandla zikahulumende labazimele abazahlolisisa usetshenziswa kwezidakamizwa kwele Zimbabwe. Ngiyimele yesitudio 7 ngikoBulawayo, igama lami ezachisa sibanda.